Kulusizi kakhulu kwaNkomo ukubona into embi enje isenzakala phakathi kwesigaba ebekade kwisigaba esithuliyo esingelazwe ingxabangxoza ezinje esesizibona njenga kulamalanga. Ukungenelwa kwamnumzana uThalu lapha neBhambazi ukuthi injalo eyisiphofu engaboni engumuntu bekade ezizambela nje ngeyakhe indlela la ukuthi aziphilise kodwa ayengenelwa enjalo eyisiphofu engaboni athathelwe nje yonke imali yakhe ebekade eziphilisela impilo yakhe kubuhlungu kakhulu. Ingakho besifisa ukuthi kakhulu ngawuthi ingalo yomthetho phela amapolisa abayisukumele phezulu lento leyo bazama ukuthi babone ukuthi bayenza umsebenzi wabo ngendlela eqondileyo ukwenzela ukuthi lezi zigilamkhuba zize zitholakale ngoba labantu abasesigabeni bayehluleka lokuthi bengabalonda ukuthi bakhangele abantu abavela ngaphi ngoba njengoba kungabantu abakhanya behamba bethwele isikhathi.
Uthathelwe malini lubaba?
Imali okathe sibekade beloku besithi basaseza ngitshela kahle ukuthi iamount yemali ngabe ithethe ngabe kuyimalini kodwa imali ebekade eyibala imali kathi ngadlula laphana oko 10,000 ngenxa yokuthi njengakhona ukuthi uyabe ungumuntu uyakulo usadobha laphana laphana udobhe laphana uzama ukuthi ulawo uhlanganise so imali ebekade eseselayiva lalapho ukuthi ebengabuya ngoba ayethenga ezinye izinto zakhe azithengisayo kodwa basebemthethela ngaleso sikhathi engathi usanda kukhokha imali zakhe kodwa ingakazihlanganisi kahle ukuthi i-amount yakhona bekuyimalini kodwa-ke bathe bazakhangela izincwadi zabo babona ukuthi ngabe kuyimalini.
Kule sehlakalo njalo sekhombi yakwelebo Botswana entshontshiweyo yatholakala eZimbabwe esigabeni senu khonale ungachasisa ukuthi uhambe njani njalo?
Kukhanya izigilamkhuba lezi kusase izigilamkhuba ezifanayo ngoba nxa bethi bayakhangela bathi kushouthi bathi beqeda ukubambe ukutshontshela umnumzana uThalo imali baqeda lapho bangena elizwe laseBotswana bequma egangeni bafika khona ngale befika basebengena bathatha i-lift kwenye ikhombi babuya ekubuyeni kwabo besekhombini khonapho ikhombi yezoba isizoba dropa lapha bayakhona basebefika behijacka lana umlisa lwena wekhumbi lwana eButswana esigabeni kuthiwa kuseMaiteng esisemngceleni webhoda khonaphana eMaiteng. Yiko kumthatha lona umlisa lwana bayamchiya yena udriver emlageni egangeni bechepha umuntu ofela khona ngale baphenduka le khumbi lyana sezama ukuthi baqube layo bengene layo egangeni kuze ukuthi bayiyeqise bayingenise elizweni lakithi ngaphe yilapho egcine ikhumbi leyo efike yabanjwa emfuleni sehluke kuchapha echebechebeni njengoba kungaso-4x4 yiko kuvuka abantu bekuseni bevuka bethola ikhumbi lalela ikhona lapho ikukuvela kwayo yonke information naleyo ukuthi isigemegeme esihlele senzakele ngesifanayo ngoba indlela akhuluma ngayo layo umlisa lomnikazi wekhombi ukhuluma ngokufanayo ukuthi abantu abakade abantu abaphethele ikhombi ngabantu kade bethole umbo.